udaba lwezidakamizwa leli abantu abaningi baphathisile kakhulu lenhlangothi lengatsha eziningi ezigoqela amabandla e-church ikakhulu ibandla le-UCCSA okwakuthiwa yiLondon kudala beligijima phambili linceda ukuthi libe lenza ama-awareness ngemikhuhlane langengozi edalwa izidakamizwa lezi khathesi sokungani sokuyehlile abantu sebengani sebesaba abantu sebengani bale knowledge ngoba kwesinye isikhathi abantu singathi bebeselwa imfundiso kundaba lezi ezezidakamiswa lamapholisa asukumele phezulu sibili ake abopha labanye abazithengisayo singathi evale ama-sources of supply ngakho kulungani luyehla kakhulu siyabonga bonke abaphathekileyo kulokho inhlelo lezi eze-awareness indaba zezidakamisa beze zibahe kakhulu khathesi lami inhlelo zami ziyalandela khathesi nge-Easter ngikhangelele ukwenza futhi i-tournament yebhora yes-3 kusukela ngo-December ngenzi yokuqala ngayenze eyinye ngo-February khathesi ngo-April ngizayenza eyinye futhi yes-3 e-drug and substance awareness campaign i-awareness imfundiso ngiyabona ukuthi ilo ncedo ilo sizo kakhulu kubana abantu bebele information besabe ingozi ezilethwa ngama-drugs njalo nxa senza ama-tournament siyasho ukuthi siyafisa ukubancedisa kakhulu kwezemidlalo ukuthi besuke kuma-drugs yi-topic lami engithinta kakhulu kubana abanye bami abanye abanawo bami besuke kuma-drugs beyekelane lama-drugs ngoba ayingozi kakhulu ngiyabona
uku-tournament le oyiqoqayo ubakhetha njani abazaphatheka kuyo njalo ubona ngani ukuthi uzabangela ukuthi be-cheerane lezidakamizo
ngiyabonga ku-tournament leyi ngithatha ama-youth emganwini ngathi ezithi ngafoma ama-team ebhora lawe-netball ngoba kwesinye isikhathi kunzima ukubona ukuthi lowo umntwana uyasebenzisa ama-drugs noma cha bayisebenzisa befihla kodwa nxa ubathatha wonke sithi ababuye kuma-sports yabo ukwazi ukuthi iningi labo basebenzisa ama-drugs ngoba bashona bengenzi lutho nxa betshona bengenzi lutho bagcina bekuma-drugs kodwa nxa bebuya kwezenguqu kwezemidlalo baya betshiyana nama-drugs lami kwesinye isikhathi lama-savings ami ngiyancedisa khonapha ukuthi ngithenge ukudla abantu bedle nxa bedlala ibhora ama-players i-last tournament engiyenze ngo-February bekulama-teams ayi-12 ayi-soccer la-6 abe-netball so i-team i-soccer atile about 15 players then singathi 15 times 12 teams then i-netball atile 6 teams singathi 6 times 10 players so bebebaningi sibilo okujabulisayo ama-players kanye lama-coach abo laba-supporters i-ground adigcwele sibilo okumangalisayo okujabulisayo okuthabisa lesigaba lozulu ukubana ukhansela abantwana besigabeni bephatheke kwezemidlalo kwezenguqu